Jesu, ukuthi ukhona uJesu langa lokulunga. Jesu, hamba umnyama. endaweni yakho awathathathu mpopo kimemese kitshelo wonke umuntu osemnyame uthi ukhona uJesu la ngalolu angumnyama xa yekhona empilweni hayibo Jesu la